yena umaxotsha loyo ngalalungelo lokuhlukuluza abantu ngendlela enjalo isikhathi sokulima kathesa abantu labo besebelenhlanyelo sebeyifake phansi akulamuntu ongaphezu komthetho umthetho ufana nale Bible ngekho thena mina ngingcono ngingaphezu kweBible abantu labanqa bebahlukuluza bebeze njalo ngasikhathi esinje beqale bebatshengisa lapha babasa khona bebancedise ngempahla bebathwalele bebancedisa lokulima ngibe sengikhangela bona laba abantu bangena njalo beze bengena eplazini lelo kwakungela format etshengisela ukuthi khona umuntu lo ungeniswa yiwovedi yini kumbe ungeniswa ngabe land committee kuzahlupha kusasa kanti abantu abangena khona emaplazini lapha bengatshelwanga bengelancwadi zokutshengisa ukuthi khona bavela kuphi usabhuku bavela ngaphi kwakuhlalwa njani yikho khona lokho esasivele sikutsho kusukela ekuqaleni ukuthi liyeve olunye uhlupho lolu lokuhlukuluza abantu kuye phegwa kubona ukuthi bahleze endaweni eqondileyo emadlelo amasimu nanka baza kwenza izikolo zabo laphana i-shopping centre laphana akusenge kwenzakale lokho abala right yokuthi vele bebe khona laphana ngoba kabala ngisho iphepha abangahambala ngalo ekhodi bahlezi nje kuphela khona laphana nje esilengini kathe sebexotshwa ngoba amavoti sedlulile sebexotshwa futhi kathesi pho ke basiwa ngaphi ikho lapho esingafuni khona ukuthi khona sibona abantu bakithi lokho behlukuluzwa ukuthiwa phambili
siyananzela njalo ukuthi imuli yakomgabe ilempahla eziningi ezithile kulindawo njalo yathenjiswa omunye umhlaba njalo kayikho kathesi elizweni bavakatshile kambe lokhu ikubathabisa nje kuphela njalo bona balelungelo yini lokuthi babe impahla eziningi kuleyo ndawo
hayi impahla bangaba lazo eziningi kuleyona leyo ndawo kabe kuqondile izimali zabo kumbe bathengile kumbe bathathela abantu impahla kayi ifana nale mali ukuthi kayilalaphela umkhawulo khona kodwa itholakale njani impahla kungani abantu besiba lalaphana 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 kanti bahola ngaphi kodwa khayilani phela ilizwe liyawa umkhonomo amakhampani avale imali kasilayo so laba bahlukuluzwa nje labo labo bantu labo ukuthi bethi bona mayuyu hayi ayisikho lokhu ngabakho onika i-directive yena lo-ke sengubani umuntu okhokhela kuhle abantu uthi hhayi kasimeni ngalokhu mina ngimazi upresident wami esihlale sithena one muntu kabe le plazi lakhe eliyi-one